America, look at Quebec and yeah, we have sanctions. Tina, we have nothing to do with it. Champion in chief, Chamisa wakhuluma ngakho wathi ama sanctions kumele ahambe, but iAmerica la ibone nganto kuqakathekile abakwenzayo.
Ithi njalo iMelika abantu laba baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo esingathi yi-corruption. Okuludaba lani elihlala likhala ngalo ukuthi inkohlakalo ivelela kakhulu kuhulumende. Lingathini ngalokho?
Hayi, njengoba ngikhulume kuqala laphana ngisithi mina iAmerika layo ifaka izijezi, so after sebebona ukuthi inkohlakalo ihamba kanjani. So thina njenge-CCC saqala sikhuluma from the beginning ukuthi ama-sanctions kumele akhitshwe, but ma bebone kuqakathekile ukuthi bafake njenge-Amerika, hhayi thina siyaphonga ukukhangela lathi sibone ukuthi kuhamba njani.
Abezanu PF bona bathukuthele bathi izijeziso lezi ziveza sobala ukuthi uhulumende weMelika akazimiselanga ukuvuselela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngithi mina ma sifuna ukukhangela ukuthi izikonomi, ma sikhangela ngendaba ze-economy zamazwe wonke jikelela emhlabeni lapha bahamba through iAmerika, noma kuyi-finance, i-financial transactions, i-New York Stock Exchange. So ma iZimbabwe layo ifuna ukukhonsidwa, kumele ikhangele ukuthi izijeziso lezi zivela ngaphi, uye bangazilungisa njani. Thina asilandaba lakho lokhu siyi-CCC, ngoba thina sabatshela sathi kumele babone labo ukuthi bayihambisa njani indaba leyo, ukuthi balungise izinto okumele iAmerika ikhiphe izijeziso.
Yona iZimbabwe siyazi ukuthi phakathi kwemizamo yokulungisa ubudlelwano bayo leMelika lamanye amazwe eyangentshonalanga esingathi ngama-Western countries. Ngemva kwezijeziso lezi, ubona iZimbabwe iqhubeka yini izama ukudlelana lamazwe la ikakhulu iMelika, kumbe la izahle ikhalale iqalise ukwenza okwayo?
Into ehluphayo kathesi mnumzana Nkomo ikuthi we are a small world, we are connected, interconnected amazwe wonke. Imali zonke la ma-financial transactions adlula through iAmerika. So ukuthi iZimbabwe layo izonde ithi siyenze izinto zayo, bawuzama khonokho since 2001 befakelwa izijezi, so akukasebenzi. Siyabona ukuthi kathesi sokuafekta labantu abathengisa amatamatisi ezitradeni eZimbabwe.